Lami ngibonge uthandono kaWande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla ziku 23 Nkwenkwezi.
Indebele.
Uxolo balaleli imtshina yethu ibingahambi kahle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-23 Nkwenkwezi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa sezidlela evalweni kulandela imbiko yokuthi kuza kuba lokutshengisela mhlazi ku-1 Nhlangula ngenxa yabo kuza abakulelo lizwe okungekho emthethweni.
Nabe kuyele muka ekhangela indlela okugqugquzelwe ngayo ukuthi abantu babuye kulo mhlangano kuyakuzezela ukuthi uhulumende kakhanye manje abantu bonke bekho.
Ugatsha olubona ngezemfundo luthi luzaqalisa lamuhla ukuhlolisisa uhlelo lwezemfundo olwekhala lona olusolwa ngabaningi abathi abampofu bazehluleka ukuthola izifundo.
We will be demanding ukuthi uCyril Ramaphosa comes out and answer us in regards to indaba yokuthi ama foreigners la agcwele la eSouth Africa uzoyenzani ngawo ngoba sesimthumele ama memorandums abo abamaningi.
Uhulumende wethesa osomabhizimusi icala lokukhweza intengo yokudla njengendlela yokumususa esihlalweni ngokhetho oluzayo.
Ngokubona kwami into ekhona yokuthi silama Zimbabwe dollars amaningi kakhulu asemkambeni laphana njalo kulabantu abazama ukuthenga ama-US dollars.
Kuqhamuka impi yomvukela kwele Russia. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa sezidlela evalweni kulandela imbiko yokuthi kuza kuba lokutshengisela mhlazi ku-1 Nhlangula ngenxa yabo kuza abakulelo lizwe okungekho emthethweni. Inhlanganiso yezimbalwa zibikwa kuyizo eziqoqe ukutshengisela lokhu okuphiwe igama lokuthi National Shutdown okuze kwenzakala ePretoria lapho okukhangelelwe ukufola khona abantu besiyafikisa izikhalazo zabo kumongameli Cyril Ramaphosa. Okuningi asikuzweni kunthathele izindaba yethu uThuso Khumalo esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Kulo umbiko obhodabhodayo emphakathini owethulwe Operation Dudula labanye bathi sebekhathele ngabantu bokuza abahlala kwele South Africa ngokungekho emthethweni. Bathi bazatshengisela emigwaqweni kunsukwana ezilandelayo besithi ele South Africa kumele lilalele abakufisayo. Umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazane ezim imbokodo unkosazana Victor Mathutu utokwethusayo ukuthi sebekuboneka nengi ukutshengisela ofana lalokhu sekugcina sekuchaphakela ebantwini bonke ababuya kwamanye amazwe lalabo abaselizweni ngokusemthethweni.
Sicayisa ukuthi abantu bangasithathi kancane lesi sixwayiso. Siyazi ukuthi abantu bazathi hayi vele sihleli sixwayiswa njalo nje kuhlele ukuthiwa kasiphume isikhambi odlalo nje kuthiwa kasiphume isikhambi. Sithi abomama bengasithathi kancane lesi sixwayiso. Ababona ukuthi ngalelo langa umuntu uvikelekile lezingane, kungathi umuntu angaxwaya kakhulu izindawo ezingathi zilabantu abanehlekanyana abayisiqhuku. Umuntu ahambe ngokuqaphela besiye emsebenzini, abantu behambe beqaphele ekolo njengolwabo.
Isikhulume senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bonga Mkhwananzi laye uthi bakhathazekile ngalesi sixwayiso.
Nxa kuyukuthi bakubona kuyukuthi kunabantu abangenawo amaphepha abangene elizweni laseSouth Africa ngokwekho semthethweni, zikhona ingatsha zomthetho ezimelana nalokho. Kumele izikhalazo zabo baziqondise kulezo ngatsha zibe yizo ezikhangelana nalolu daba. Lokhu okuqondana nabantu ngqo bethi bona yibo abazakwenza bathi bavala nelizwe akuncedi muntu.
Inhlanganiso ezithi zizatshengisela phandle kwama-ofisi kamongameli Cyril Ramaphosa zikoqela e-Operation Dudula, Sisonke People's Forum lamabandla ezombusazwe asanda kubunjwa. Bathi ele South Africa seligcwele lenzile ngakho kalisela ndawo yokugcina abantu abaselizweni ngokungekho emthethweni ubona ukuqoqo walokhu kutshengisela njalo ebona ukuhanjiswa kwenhlelo zenhlanganiso yesisonke People's Forum umnumzana Freeman Bengu uthi kusukela mhla ka 1 Nhlangula bazalubhekisa emaofisini ka Ramaphosa eUnion Buildings befuna into yonke imekhwimilili elizweni kukhulunywe ngokuthi kwenziwane ngabantu bokuza abaselizweni ngokungekho emthethweni.
More than 35 organizations in South Africa, from grassroots, NPO, NGOs, political parties, we will be demanding ukuthi uCyril Ramaphosa comes out and answer us in regards to indaba yokuthi ama foreigners la agcwele la eSouth Africa uzoyenzani ngawo, ngoba sesimthumele ama memorandums abo abamaningi. Sizobe sihlezi lapho asisuki asiyindawo till uCyril Ramaphosa aphuma aze azosi-address, azositshela ukuthi uzoyenza njani indaba yama foreigners agcwele la eSouth Africa.
Ubengu uthi ababuyele emuva ngokuthi wonke oselizweni ngongekho emthethweni akaphume aphele.
Sasisho ukuthi wonke ama-foreigners sithi ama-foreigners are illegal eSouth Africa, from Zimbabwe, from Nigeria, from Pakistan, from China, from India, from Europe, from America. Sifuna ukuthi wonke ahambe abantu abangekho emthethweni ukuthi babe la eSouth Africa. Sifuna ukuthi baphume baphayele la eSouth Africa.
Sehlulekile ukukhuluma lesikhulumeli sikaRamaphosa obengaphenduli umakhalekhukhwini lobanje uhulumende ubengakaphawuli ngalo mlayezo. Ngesikhathi inhlanganiso Operation Dudula ihamba ikhotha abantu bokuza emsebenzini lezibhedlela, umongameli Ramaphosa wathi akukho emthethweni lokhu, kodwa kufanele kubikelwe amapholisa kube yiwo athatha inyathelo nxa kukhona elizweni owephule umthetho. Lesi sixwayiso siza ngesikhathi izalwane zeZimbabwe eziphose zifike izinkulungwane ezingamakhulu amabili ezilamapermit eZimbabwe exemption permits sezitshelwe ukuthi ziphume ziphele elizweni nxa zingaphumelelanga ukuthola olunye uhlobo lwamaphemithi. Kusenjalo izalwane zeZimbabwe ikakhulu ezihlala elokishini leHammarskraal duze lePretoria zithi zikhathazekile ngemva kokuqhamuka komkhuhlane wekholera osubulele abantu abedlula ichumi kuleyo ndawo. Bathi balokhu esabela ukuthi lumkhuhlane wangena edolobheni lePretoria ucine ususabalele ilizwe lonke. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa inguthuso Kumalo.
Ugatsha lukahulumende olubona ngezemfundo luthi luzaqalisa lamuhla ukuhlolisisa uhlelo lwezemfundo oluthiwa Competence Based Education for Social Economic Development olugoqela olwe Continuous Assessment and Learning Activities ikhala lona olusolwa ngabanengi abathi abampofu bazehluleka ukuthola izifundo ngoba bengafinyeleli amagagasi kumbe ubulembu bokusebenzisa imitshina edingakala kuyo. Isikhulumeli se-Progressive Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Themba Kuye Moyo, uthi sebemukele imibuzo yama-questionnaire okuqhuba lolu hlelo, kodwa okudanisayo yindlela eqoqwe ngayo limbuzo okungabangela ukuthi imbono yabantu ingavezeki kuhle.
Uhlelo selisenziwa selingelo ukuhlaziya i-competence-based curriculum eqale ngo-2015. Kwakuvele kukhulunywe ukuthi ngemva kweminyaka eyi-7 kuza saziwa ukubona ukuthi kuyini okuhamba kahle, kuyini okudingakala ukuthi kwenziwe. Esingakuphakambeleliyo thina njenge-approve embonakabadala abanye akhonana nakho indlela uhlelo olufuna ukukhutshwa ngalo. Umbuzo ebuzwayo ivele baimpendulo zakabazifunayo. Le mbuzo yabo iyihleliwe ngendlela yokuthi abantu bemele bangenise okunye okungaphandle, ikakhulunje ngendaba yena le ekhala abadala abakhuluma ngayo. Nesithiwa bathi ama-priority questions akula ndlela yokuthi umbuzo lana futhi uhambelane lesimo kumbelo okufuna ukuwusitiswa ngabantu. Iyakhangela indaba le engitho indaba yekhadi e-continuous assessment learning activities eyindaba esebhudini emalane. Hhayi, akula mbuzo oyidingayo.
Ungasinika umzekeliso ukuthi elingabe liyakusola njengenhlanganiso kuyini?
Thina njengenhlanganiso besikhangele ukuthi imbuzo ingaveli test, imbuzo ivele ikakhulu ebantwini abahlangana layo i-competence-based curriculum okungawabali
Kubizwe abantu bonke okumele bebe khona ama stakeholders njalo kuphatheka kwawo ngasiza yini
nabekuyelemuva esikhangela indlela okuguguzelwe ngayo ukuthi abantu babuye kulowo mhlangano kuyakuvezela ukuthi uhulumende kakhangelani ukuthi abantu bonke bebe khona ngoba ngayinto yabhethini ukuthi abantu bonke bebe khona njengandalikala ngo-2014 i-consultation lapho-2014 uhulumende wayijoni okungamaflyers kwakunamaphosta imbiko emarediyweni yayiphuma njalo nje imbiko kuma-TV yayiphuma njalo nje kodwa kakhethu ngumlando wababalisi ukuthi benze amaflaya benze amaphosta bebe yibo abayenza futhi bezinyemezelo esithi ngenye indlela mhlampe sikuvuka uhulumende lapho funa ukuthi bona ababalutshana bazabe bebe khona beyenze into okuthiwa i-rubber banding kuhlelo lakhe vele selilungisiseqedile kuthiwa abantu abayigcwalisa ijiso kumbe intando yalowo ongumnikazi wohlelo kanti ngesindebele ukuthi ayenyakele udaba isimaji abantu bengavele bafike abayenzileyo khona kokudala impumelo.
Hello ke ngumnumzana Themba kuye Moyo, isikhulumeli senhlanganiso yababalisi APTUZ obekhuluma ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7. Ekuqhubekeni kokukhwela ngesiqubu kwentengo yokudla lenye impahla ezitolo, uhulumende usethesa osomabhizimusi icala lokukhweza intengo mahlayana njengendlela yokumsusa esihlalweni ngokhetho oluzayo. Iziphathamandla zikahulumende ezibalisa isikhulumeli sikamongameli Mnangagwa, umnumzana George Jaramba, bathi ukukhwezwa kwentengo lokhu kwenziwa ngabomu ukuze kusolwe uhulumende langesikhathi sikamnumzana Robert Mugabe esangumongameli lakho kwakuthiwo njalo. Sixoxe lengcwethi ecubungula izomnotho omnumzana Masimba Kutshera ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngokubona kwami into ekhona yokuthi silama Zimbabwe dollars amaningi kakhulu asemkambeni laphana njalo kulabantu abazama ukuthenga ama-US dollars. So kubangela ukuthi kube le gap elikhulu kakhulu phakathi kwe-official rate ele-Reserve Bank kumbe esingathi i-auction rate siqhathanisa le-black market. So abantu abaningi sebebalekela i-Zimbabwean dollar ukuthi abalathemba u-Zimbabwean dollar sebefuna ukuthi bathenge i-US dollar ukuze bagcine i-value emalini yabo.
Uhulumende uthi yena okungaba kubangela ukuthi umumo ube munje ukuthi bakhona abafuna ukuthi bawuwise umnotho ngabomu phambilini kokhetho, uyavumelana lakho yini lokho?
Ngiyathi mina bengaba khona sibili abantu abenza abakwenzayo aba kodwa uhulumende kumele asinike phela i-evidence uze asitshengise ukuthi bakhona sibili abayenza into enjengaleyo. Ngokubona kwami ukuthi abantu kasilathemba kuzimdola awasela themba khathesi kumbe ngathi akabala themba kuma gold coins. So into ezinjengalezo zibanga ukuthi idola leZimbabwe liqhubeka lisehla ngesiqubo esikhulu kakhulu. Nxa bakhona sibili abantu abafuna ukuthi ba wisele i-economy yethu phansi, kumele sibabone uhulumende asithengise sibili ukuthi yikho osekwenzakalayo khathesi. Njalo okune okumele sikubone ukuthi kumele kube nezijeziso. Nxa bekhona sibili kumele bajeziswe ukuze into ezinjengalezo singaqhubeki zisenzakala.
Ngokubona kwakho kuyini okumele kwenziwe nguhulumende ukuze kuvuselelwe umnotho?
Ngiyathi mina bengaba khona sibili abantu abenza abakwenzayo kodwa uhulumende kumele asinike phela i-evidence ukuze asitshengise ukuthi bakhona sibili abayenza into enjengaleyo. Ngokubona kwami ukuthi abantu kaselathemba kuzimdola awaselathemba khathesi kumbe ngathi akabala themba kuma gold coins. So into ezinjengalezo zibanga ukuthi idola leZimbabwe liqhubeka lisehla ngesiqubo esikhulu kakhulu. Nxa bakhona sibili abantu abafuna ukuthi ba wisele i-economy yethu phansi, kumele sibabone uhulumende asithengise sibili ukuthi yikho osekwenzakalayo khathesi. Njalo okune okumele sikubone ukuthi kumele kube nezijeziso. Nxa bekhona sibili kumele bajeziswe ukuze into ezinjengalezo singaqhubeki zisenzakala.
Umnumzana Masimba Kutshera yingcwethi ecubungula ezomnotho. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi umsakazo we-SABC uze wethula umfanekiso we-documentary embali kamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-CCC, owawuvinjiwe nguhulumende ukuthi utshengiswe abantu eZimbabwe. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa umatasa kwele Egypt lapho alimihlangano labo somabhizimusi kunye lomongameli walelo lizwe umnumzana Abdel Fattah al-Sisi. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Nani Studio 7 liyaphila abasakazi mine ngikhulumayo ngeke ngizithi igama ngibengicela ukubuza ukuthi khona kwenziwa yini ukuthi izano ngaso sonke isikhathi labo Mnangagwa into abayikhulumayo yonke ingamanga lapha bahamba bekhuluma khona bazama ukuletha ihistory yamanga yonke sike samuzwa futhi ngale efela buthi ngale kugcotshwa ubaba induna umaduna esekhuluma amayamanga futhi Mnangagwa khona ngale angazi ukuthi abantu bezano babanjani. Okunye futhi engithanda ukubuza bantu bemthwakazi nanzelelani abantu bezano ngoba abantu bezano sebefuna ukwenza ingathi umthwakazi ngabantu abakhulumisa iNdebele kuphela. Sebefuna ukwenza ingathi umthwakazi asuye akukhunywa ngabantu basemathebheleland ngoba umthwakazi ngicabanga ukuthi likhuluma ngabantu basemathebheleland bonke kusukela eBedbridge kuze kuyofika eBinga. Kodwa bakhona abanye abantu bezano khona lapho asebatshela abantu ukuthi khona hayi umthwakazi ngabantu abakhulumisa iNdebele kuphela, lini elikhulumisa iTonga lingabi ingxenye yomthwakazi ngoba umthwakazi ngabantu abakhulumisa iNdebele, lini elikhulumisa iSuthu ngapha endaweni zaseGwanda lingabi ingxenye ngoba umthwakazi into ngabantu abakhulumisa iNdebele. Sebeqalile futhi abantu bezano ukudivida abantu ngoba vele izano yasungulelwa ukudivida abantu libananzelele.
Studio 7, salibonani, njani, hai, nasiapila, njani, njani, mwonge kwa na mapu, hai, sina hapa siapila, hai, bantumeriki, siapunga, ndabati, ebisi pazona, zinandi kakulu, ndaba ezinti, ndaba ezotunzi, ndaba puti, esi standaro, ya standa mpela mpela. Mwai, nikia mpaule, nyantu talo, utuwa batu, mkanda, utuwa mkanda, utuwa banu, utuwa ee, wailu ovetwe uthe Zimbabwe kulungile yeso kungcono sokungcono yazi umuntu lo kakhulumiwe hle kakhuluma kuhle usivusulaka lathi sinde sasingama-ovetwe usivusulaka usivusulaka undoda lo ngoba naye ekhulume sithi eZimbabwe sesamabhunu ye kwakurongo kwakutheni akulabhunu elake labulala umuntu akula kathesi semagugurawonde babulala abantu babulala bababethu bababulala babapheda nya yena kathesi ukhuluma uthe naye kwakungcono ye kathesi kungcono uzakasabu zisithupha uzabu zisithupha esinde suta ukhuluma into zobulilema okay bathi singathuka lot ukhuluma into zoburabi uyazipeza sicaphula uyasicinyule kakhulu lo muntu lo nxa esinde suthi umgabi emfunzi esinde suthe engabakhulumi rabik idoti kwakukhuluma badlilo esuthe esuthele endlini yakhe akhona ukuthi kwesuthele phezu yethu saphelwa ngabazali bethu saphela yini kanti siyaphila kathi singamkhakela usewumkhehlekhehle lo mpopho ngaze kobabo pho kukhuluma ngompopho umpopho engawubambe bekeli ipopa umkhehlekhehle nje kanti siyadlisundiswa ngumna ngakho hayi ke nangakhulumi okuningi ngoba nasuka umsukela umlanda ngapha kukhulume rabik umuntu lo tanki mbongeleke.
Salibonani, salibonani balaleli beStudio 7 okhulumayo nguzikhali Ndebele wesigaba sakwaMasendo ePlumtree ngikhuluma ngeSouth Africa ngithi balandeli beStudio 7 nabalaleli ngoba sele kusazala sizalele ekuhluphekeni singakaze sibe ngabasebenzi abatheni singakaze sidle imali yaselizweni lethu ngoba sakhula kwabanzima sahluleka lokuqeda izikolo safohla elizweni saphila kwamanye amazwe kungekho kubalulekileyo kithi ngendaba yokusebenza sibe sikuholiday nje sithithibele kungalalutho olutheni kuthina kodwa indaba ezibuhlungu esizizwayo is about ukuhlukunyezwa kwezisebenzi ezisekhaya elizweni lethu leZimbabwe sihlukunyezwa ngamaChina abantu ababuya ngaphandle loba belolwazi lomsebenzi lemichina yokusebenza kodwa kuzisa kakhulu ubuhlungu ukuthi utholakale usuhlukunyezwa uselizweni lakini ngabantu abangeke bakuholela imali etheni kodwa bona abazokwazi ukuthi bakhiphe leyo bathathe yona le mali abayisebenzelayo bayokuphilisa imuli zabo ngaphandle bezenelise futhi ngokunjalo kodwa okubuhlungu kuthina sithi uhulumende wethu osiphetheyo aye akunanzelele lokho ukuthi akumelanga sihlukumezwe futhi siselizweni lethu sivele sizihluphekela siyazi ukuthi amakhampani amaningi angenayo elizweni njengoba lelizwe lingalamali bazoziphandela bona thina esikutholayo sithole emsileni imali engenelisi ngisho lokuwondla imdeni yethu kuyindaba ezibuhlungu kakhulu ukuthi uzwe abantu abaselizweni bekhala ngokuthi sebetshayo ekubeni kuthiwa ilizwe lathola inkululeko so kusizwisa kakhulu ubuhlungu ukuthi inkululeko yakhona iyabe ingakuphi lapho njengoba sesiqala futhi ukuhlukumezwa ngokungena kwabo bengamaChina sasikuthokozela sithi maybe kuzaba lolunye isizo kathi kwizinyembezi futhi kuthini ngiyabonga angeke ngibe mningi kakhulu ngoba singakhuluma ilanga lize liyophuma ngokuthi sihlala sikhala inyembezi about ilizwe lethu esilifunayo esilesifiso sokuthi siyephila kulona ngelichiya lapho bathandekayo okhulumayo ngozikhali njalo ozalwa nguVivian Ngwenya lo Ndolilo Ndebele esigabeni sakwaMasendo ngiyabonga
ngitshonile emsakazweni mina ngibawa umpofu obuya la enkai ngilo mbono ngangazi mhlawumbe ngathi ngumbono kumele ngithi ngumbuzo ukuthi kungani kathi siNdebele sibulawa kabuhlungu kanje uthole ukuthi abasakazi bakhuluma amanye amagama ayesiNdebele bawakhuluma ngenye indlela odla ukuthi alinanzelele ukuthi alilandelele igama lakho nibonga ukuthi hayi leli liqosheme lelalisile igama lakho asiyindlela elikhulunywa ngakhona angazi mhlawumbe ukuthi sihlangana lezinye iindimi sihlangane sigcine sokukhulunywa ulimi olungazwakaliyo olungaqondile kahle yebo siyazi ukuthi ngeke usikhulume kahle sonke sibe singesiphelele ungazange udobhe olunye ulimi uhlanganise kodwa ke siNdebele sibulawa kakhulu okwedlula zonke indimi okunjengokuthi umuntu athi khona maya kuluma ngendlondlo uzithi idlodlo hayi indlondlo loba athi ipipi etipimpi hayi bakithi asikhulumeni isindebele njengoba sinjalo uma umuntu engasazi isindebele angazi kumbe ngumbono wami kumbe mina yimi esengikhuluma izinto ezingayisizi kodwa ke isindebele sifanele ukuthi sikhulume njengesindebele njengokuthi isishona laso sikhulume njengesishona ma kuyisitonga sikhulume njengesitonga ukuthi sikhulunywa njani isikhalanga sikhulume njengesikhalanga kuhlonitshe indimi ukuthi iindimi zonke zihlonitshe njengoba zinjalo ngoba abanikazi bazo bengabantu abaphilayo emhlabeni abalilungelo lokuphila emhlabeni njengoba unkulunkulu wasidala ngokulingana sifana sonke emhlabeni angazi mhlawumbe ma kuyukuthi kukhona engiyabe ngikukhulume kwaba ngokungalunganga ngisele uxolo ke kodwa ngombono wami yona lo ukuthi isindebele kasikhulunywe amagama amaningi akhulunywa lapha esiku-Studio 7 akhulunywa ngabantu abafunda izindaba zesindebele abakhuluma isindebele uyathola ukuthi akhona amagama abawasebenzisa ngendlela engaqondanga angazi ukuthi mhlawumbe kuyabe kuyukuthi sivele sesikhulunywa njalo isindebele.
Siyabonga abalaleli bethu, lawo ke bekungamazwi enu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika sokuqhamuke impi yomvukela kwele Russia, amabutho azithi Freedom of Russia Legion bahluthuna amadolobho amabili awesigaba seBelgorod esingqelelane le-Ukraine ngemva kokulwisana lamasosha lamapholisa ahluliweyo abaleka. Uhulumende wele-Ukraine ulandule imbiko yokuthi nguye okhokhela umvukela lo. Ukuze sizwe okunengi sihlaziye lolu daba lomnumzana Raphael Mthombeni ohlaziya ezombusazwe.
Na kuyikuthi liqiniso lokho kuyabe kusithi ukuthi yes mina mbona ngathi sebediniwe ngoba angithi uyabona ukuthi nxa impilo iqala laphana Ukraine kwakungathi uPutin uzahambisa impilo masinya masinya nje abantu bathi yanga yanga bayephekela abantwana kodwa ke sekuthethe phose umnyaka sokuhambile sibili amasoja sediniwe njalo mbona ngathi baya abangeke bavume kodwa bayachaywa laba abe Russia ngoba izikhali lezi ezinye abazisebenzisa kathi zezemelika ziyadlula laphana ziyechaya ngemuva kwalapha amasosha la akhona okunje ngokuthi angithi command center iyebe ngemuva bona bephambili kungenzakala khonoko sebeswela ukuthi bathole ama-supplies lezinto zonke phambili ngale. So ke khonoko kungenza ukuthi benze ukuthi sebediniwe sebevukela umbuso lo okaPutin. Ngibona ngathi kungaba njalo. Khona sibile eqinisweni impi yakhona kayisaqedakala ukuthi iyenze njani. Nga ngingahle ngiphendula umbuzo wakho wesibili. Ye kuliqiniso sibili ukuthi amabutho la awe Russia asethwele nzima kawasabona ukuthi enze njani ngaphandle kokuthi benze khona ukuba ngumvukela kodwa kukaze kuzwakale impi lokhu yabakhona ama-Russians bayelaba nabantu abangavunyelwayo ukuthi babenze umvukela against the government ngoba umbuso wakhona yiwona lo qinileyo li-authoritarian kind of rule enza ukuthi abantu bahlale bencindezelwe kuphela. Yikho ke engingakwaziyo ukuthi uza kwenza njani yena uPutin khonapho ukuthi aqondise kumbe abuyisele lamasosha endaweni yawo.
Lo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni ohlaziya ezombusazwe ekhuluma ke ecingweni eseTexas ngapha kweleMelika. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa sezidlela evalweni kulandela imbiko yokuthi kuza kuba lokutshengisela mhla ziku-1 Nhlangula phezu kwabokuza abakulelo lizwe okungekho emthethweni. Ugatsha olubona ngezemfundo luthi luzaqala lamuhla ukuhlolisisa uhlelo lwezemfundo olwekhala lona olusolwa ngabaningi abathi abampofu bazehluleka ukuthola izifundo. selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo ngu-Chris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.